amanye amadoda indlela akhuluma ngayo ngokuhlukuluzwa adlala okukhuluma ngehlukuluzwa ngathi ihlukuluzwa psychological mama emotions ukuthi unkosikazi yake ehlala mhlawumbe ekhuluma kakhulu emshingela kumbe let's say for example indoda kayisebenzi but umama lapha ekhaya uhlale edimanda into eziningi efisa abana ngapha efuna indoda iyenze nxa ma mhlawumbe ingasela mali lapha indoda ikhulumtani la mali umama lo ekhuluma ingane lowo muntu kasiyo ndoda kasafanani lamanye amadoda. So indlela ababa abahlukuluzwa ngayo bahlukuluzwa kakhulu psychological more than lokho le i-physical le esiyijayele futhi kaningi ngomama abahlukuluzwa kudlula obaba.
Bangaki obaba abahlukuluzwayo ezindlini lapha asithi mhlawumbe ngomnyaka kumbe ngenyanga?
Inani labo baba abahlukuluzwayo kunzima ukulithola. Kunzima ukulithola, singaba labona lawo mhlawumbe ababuye bazo-open up. Yibo esingathola ilokhuzeni, yibo esingaba le number yabo. But nxa uzama ukudinga ukuhlukuluzwa kobaba elokhuzeni ezindlini la, ungaze uhlukuluze kaye ecourt, kumbe kaye emapolice centre ayiripota, kahambe ayadinga uncedo kwezinye indawo, but uyazithulela cause ukuhamba esiyaripota samoya kutshengisa ukuthi kayisiyo ndoda. So nxa sokubalwa i-statistics, obaba ungani kapha uhlukuluzwa cause statistics esikhona kathesi kutshengisa ukuthi abantu i-99% abantu abahlukuluzwayo ngomama, which means i-1% inalani esileyo yibo obaba. But xa ungangena ukhulume labo uyathola ukuthi zona lezi izinto abahlukuluzwe ngazo yikho abakhazi ukuvuleka khona nxa fike wakhuluma labo. Kumbe nxa sewahamba wayamangalelwa ngumama mhlawumbe sekufika into zabo-maintenance khonapha sicina sekhuluma khona ukuthi uvele layo uyahlukuluzwa ngendlela ezinye ezitshiyeneyo, but ukuthi uthole inamba yabo sibili kunzima. Kathesi asila ngaphandle singakhuluma bona labo esihlangane labo kuphela.
Selihlangane labo bangaki?
Lapha eBulawayo umnyaka lo ophelileyo last quarter u-October, November, December esihlangane labo bafikile ofisini lethu bebengu-12 and abaningi bakhona nababe lama problems wethola ukuthi ngokwe-maintenance umuntu wakhona ubhadalisa i-maintenance kodwa indlela mhlawumbe i-maintenance yakhona esetshenziswa ngayo emntwaneni akhe yabengayizisi bonani umntana akhe kabhenefithi kumbe abantu abasefakelwe ama-peace orders ezindlini lapha engasakhululekanga. So yiba babuya bezokhuluma sibe labangu-2 oyi-1 ade khuluma ngokuhlukuluzwa sibile ukuthi unkosikazi wakhe afike esigabeni sokuthi uyaba-violent sibelizini physically. So abaningi bakhona ngakhangela i-violence yapiyo le esijayele yona lena e-physical yona la abantu abasebehlutshwa zinto ezi mhlawumbe ngezayo ngitho ukuthi abesehlutshwa ngunkosikazi ezisehlutshwa ngumthetho kwesinye isikhathi.
Nxa bethe bayidonsa indoda ngomfazi ngesibhakera yabaleka yabongolela yezakini, libuye lincede njani ngaphandle kokukhulumisana layo? Lingaba le-shelter lapho elingayinika khona indlu yokuhlala?
Okwakathesi koBulawayo indlu yokuhlala kafika abilayo kodwa kulendlu esarenovetwa ngale elokhozeni ingubo yenhla ingaphela kuyabe sekule ndawo lapho obaba babangathola khona indawo yokuhlala nxa ukuthi uhlukuluziwe. Kodwa okwakathesi kazikabi khona besile challenge naleyo ukuthi ivini obaba abafikayo bevela mhlawumbe emaphandleni beqhuba abantwana mhlawumbe abahlukuluziweyo kumbe besiza emthethweni lapha ecourt babengela ndawo zokuhlala ngafika engelahlobo lapha yabesethole nzima ntambama sisele ukuthi alangaphi njalo kuyabe kungela muntu mhlawumbe omnika ozamnika ukudla nxa ikhothi yabo iphuzile kuphela amabhasi abo abuyela ekhaya aze ahamba. Kodwa ngikholwa ukuthi umnyaka lo esiwuqalisayo kathesi uyathi siyaphela indlu yabo labo baba iyabe isikhona ukuthi engahlukuluzwa kumbe nxa ebuye esuza ecourt ayethola indawo yokufihla khona ekhanda. Kodwa asikahlangani lo baba thina lapha koBulawayo ochayiweyo endlini waze wabuya lapha esithi sefuna ukubana anikwe enye indawo.
Kuyikuthi kabekho Ndebele kumbe zinhloni nje zokuthi ngiyabe ngiyindoda enjani ngabalekela kwamanye amadoda ngithi ngibhuliwe ngunkosikazi endlini?
Yona leyo kungaba ngolunye uhlupho futhi obaba kunzima ukuthi bebe bezokhuluma ukuthi batshayiwe ngoba ivini nxa sihamba sikhulumisana labo lapha esigabeni bakholwa ukuthi vele indaba le eyokulwa emakhaya lapha kumbe ezindlini asiyo ndaba kumele abantu behambe sebeyikhuluma nje ebantwini but indaba elungisiswa yimuli futhi nxa kulo hlupho imuli yo engahlangana kuphela kukhulunyiswana ukuthi kuphambanisile laphana yenza so ngoba ivini lokuthi omama beyiripota emapholiseni kumbe behambe ezinhlanganisweni zona lezi ezinye eziningi kaba kuthanda ngoba bakholwa ukuthi ludaba lwangekhaya. So sicabanga ukuthi khona lokho yikho kubenza futhi bangabuyi bezodinga uncedo ebantwini ukuthi uyahlukuluzwa lapha ekhaya.
Oko kucina baba Ndebele ungabatshiyela liphi ilizwi obaba abahlukuluzwayo abangadinga uncedo oluphiwa inhlanganiso yakho?
Into engayitshiyela obaba ukuthi nxa ephakathi mhlawumbe besezimulini kabangabi ngoba labana abahlukuluza bangabi ngoba balabana mhlawumbe abadetekthayo emakhaya lapha abafunde ukuthi liyakhulunyiswana kuhle ezimulini and then nxa eselo hlupho kadingi abanye abantu ukuthi uhlupho lona lolo lulungisiswe. Nxa ukuthi mhlawumbe ubonani kwezinye iy'ndawo lapha angafika khona mhlawumbe umuli yakhe kungahlupha, thina kunhlanganiso lapha sikhululekile engabuya siyancedisana laye ukuthi sikhangele ukuthi kanti vele uhlupho lwakhona luvela ngaphi. Ngoba sesikhathi abanye baye bebanga ulutho into ababeyibanga babehlulekile kuyinanzelela sibili exactly ukuthi yikuyini, so betshone bebanga ezinye izinto ezincane kulo hlupho olulodwa olukhululeyo ludinga ukulungisiswa. So ngithi obaba kabakhululeke bengafeli ezindlini kombuze uthole sezibophele ngenxa yokuhlala ehlukuluzwa lapha ekhaya. Kabuye sikhulumisane sibonisane kubana singenza njani ngoba i-solution ihlala ikhona, akulahlupho olungela solution.